Hayi, sibone ibhola elimnandi. Anzake ngithabe nge-Afrika kanjalo for a very very long time. Into kade sikhala sonke sisithi amaqembu e-Afrika lonke ubemele atshengise ukuthi lathi sesifikile in terms of italenta. IMorocco ifake imap ye-Afrika phezulu ukuthi hayi i-technically areas yizo kuphela esezisele ukuthi layo inkezo ye-World Cup iwe e-Afrika. IMorocco vele is one of the powerful horses in Africa, but is not the best. Siyakwazi ukuthi abo Senegal, Cameroon, Egypt, leGhana yibo kade sithembile ukuthi yibo abazaqala ukuletha inkezo ye-World Cup. But ngithabile ukuthi kade kulo msindo wokuthi abantu abamnyama lama-Arabhu sichiyene, but sibone ngantho kade sokulokuzwisisana ukuthi sonke esivela e-Afrika singama-Africans. Noma bona abantu be-Morocco kade sebekhuluma besithi hayi thina sisoma-Arabhu sivela e-Afrika. So hayi, lokhu kube kuhle kakhulu. Sibone iMorocco idominata umdlalo lowo, ama most valuable player or abadlali abadlale udlula iFrance yonke iMorocco. So hayi, bayenzile amajita, hayi abaqhubekele ngomsebenzi.
I-finali siyabona lapha kucelele France o-Kylian Mbappe bayifuna kubi, bafuna ukuqhubeka beyiphethe inkezo ye-World Cup. Kanti kucelele Argentina uMessi laye uyifunile ngoba uthi ile kungaba yi-World Cup yakhe yokugcina. Ubona izala nkomoni khonapho, yiliphi iqembu ubona liphakamisa linkezo?
Hayi, mina ngigijima le-Argentina ngoba ngibona ngathiwa abantu be-France bayathaba ma i-France iwina isebenzisa abantu abamnyama, but ma idliwa abantu abamnyama yibo abayidlisayo. So sizabona ibhola elichazayo ngoba uMessi laye uthe ikho ukugcina ukudlalela i-national team ye-Argentina, and yiyo inkezo yodwa angakayitholi yena uMessi. So hayi, zindala zombili, asazi ukuthi uzadlala nkomoni, but mina ngiyabe ngisupporta i-Argentina.